Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani zuluka ndaba. Ola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 9 Mgwengwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stairway.
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi ukuthi kule stairway
ukususwa kwehawu umkhonto lendlubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumuthi omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le mpelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini ukhetho lukamongameli oluzayo.
Sitshayile emadorobheni lemareserva ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ebefotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chala mapholisa akhangelelwe ukugcwala ezidaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhombi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezukho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikisha ngokungayi emsebenzini lolu, okungabangela ukuthi bebe balutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthi nga abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa i-stairway ngesikhiwa kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonokho. Njalo abazimiseleyo baza kwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo wonke bona laba bantu, ngoba umuntu ulelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half half, abanye bakulandele khonokho abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthenzeni. So kungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlayela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonokho.
Bona abantu bathini ngendaba ye-stairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangela kakhulu mbe singathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi, kodwa uzulu omnye ongaphatheki kangako kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi lokuthi ukuthi stairway kutshoni. Abanye baye bevele bengazihluphila ngakho. Siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba abantu balelungelo njengoba ngingatsho ngaphambilini ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokucabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokhu anakuke kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebetshaya abanye. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuthi azenzele lokhu afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe, ngoba kulilungelo lakho lokuthi bekwenze khonokho. Izakhamizi ziyasho ukuthi zike zabona bezomvikela amasotsha lamapholisa bebhodabhoda emalokitshini atshiyetshiyeneyo uCardo Park laboMakhandeni lakwezinye izindawo. Khonokana ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo lesi siqaphe ngeso lokhozi chakudaza ukuthi izakhamizi zingaye zazifaka engozini yokuthi baqalise ukucabana laba bantu. ngoba lawo bayabesenza umsebenzi wabo. Siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho ababekwenza bakwenza ngendlela yokuthula ngendlela engaso zibafake ezingozini ezijeneyo ngoba sikukhuthazayo nje lenhlanganiso ukuthi abantu baqhakathekise impilo, impilo iqhakathekile. Siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo, kungabi khona obhilize izakhiwo, kungabi khona ohlukumeza omunye.
Umnomzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Sisalibonani balaleli bakaStudio 7. Thina njenge-athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zawo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso o-shut down Zimbabwe. Sikhangelele ukuthi kungabi ngamaziukuthi izisebenzi zikahulumende zonke, omama, obaba, amasaha, amaxhegu, izalukazi kunye labafana benkomo, amankazana lana asebenza ezindlini, sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi na ilizwe lilunge. Ilizwe lethu selisesimeni esibucayi. Nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo kuzalivuthuza lize lisale lizintsha. Abantwana bethu kusasa basisole kakhulu okwenzakalayo. Muyothemba kuye atlosi.
Manje njengoba uhulumende ekhanya engani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele, aliboni na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele?
Ukhisi uhulumende kakafezi ilutho. Ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva. Uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo. Umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefezi ilutho angasaphatheki ku-shut down yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili. Ngakunikeza izibonelo ezimbili. Uhulumende uthena kokunye azakwenzela ababalisi kuzababhadalela ifees. Ukukhuluma engonhlolanja lokhu namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela akula fees yomntakambaliso sebhade. Uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu. Namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe yi-RTGS. Kho yiziphi izinto uhulumende asezenzile?
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendlungu kubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo eleJoshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo, abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kulembiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe lelinyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke. Sixoxe loCouncillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms, abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni. Yikho-ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe. Kuyamangalisa ukuthi kathi sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufaka i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela waye ngumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo wemandebeleni abathe kukhitshwe hawo kufakwe iCourt of Arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebe umkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela kuyinto edanisa kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswe atshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emadebeleni emadebeleni kuyaziwa ukubana ke bekule ibutho ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu singesilungu singathi kule symbolism ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka iCourt of Arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebe ngumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthi yena i-airport kayisiyo kaJoshua Nkomo, ngiyabantu bemadebeleni nje bekambe ibizwa ngegama lakhe kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone eHarare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningi ngapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kwelizwe lapha semadebeleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleni.
Lo ke ngukhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathelwa amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ebebevotelwa kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi ungavota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngitho lamadomeni, ngitho lamaticha njenje, ngitho lamapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Abanye banqabile kodwa yini abaningi hayi besabile. Sizabona ukuthi umnyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, sizabona ukuthi abantu bonke bayabelokhu bethungulula ngesikhathi ngesikhathi kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu, lokho esikwenzileyo kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayerejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalambenzi bangaze baqede i-PhD lama-masters sebethengisa izizwisi. Mahlaba ezulu, siyabonga kakhulu lamaphepha a-progressive, lama-radio a-progressive akhupha iqiniso nje balinjalo. Asoze sicamba amabizo, kodwa naliyayazi iradio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo. Sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma-independent radios lamaphepha Hayi sichayela izandla ngoba nani liqotshiwe liyabotshwa lenziwa konke. Sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuxokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinky D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngoMgqibelo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela e-grade 7 kusiya ku-A-level isiqhele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, futhi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani kuStudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi mina amazwi ayethule ngumnumzana uChamisa ngethulela isigqoko ngatshayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele kuthe kusebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe langezifuyo uthole ishophu usiyathengwa ngenkukhu uthengwa ngembuzi. Ilizwe bani? Ilizwe elingena direction kodwa. Hayi ngiyabona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo unoshonzo ekuthini ngabusa ilizwe leli. Laba abantu izigebenga le amakhehla la nabogogo la sokumele behlale phansi bephumula bedle imali zabo bebheke izifuyo zabo bekunikeze ilizwe abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hayi le ndaba yabo yokuthi bebelwa bengafuni ukuphuma ezikhundleni bengafuni nokutshintsha ibandla. Le nto incindezela abantu kakhulu, incindezela abantu kakhulu. Njalo futhi ungachopha ubani ngomunye elihlweni kodwa nala amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane alalele izidingo zabantu ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa, hayi ukucwasana ngokuthi lo umhloba lonhlo lokho weke kusisendawo angeke kusisendawo bale bebumba into eyodwa ehlele lokuthi ngoba sikwazithilela ibandla balidlwe liyaphila yalo ukuphuma embusweni singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hayi le ndaba yabo leyo ukuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one kube nendlela eyi-one, hhayi indlela eziningi-ningi lezo. Ngiyabonga.
Sisalubonani basakazi, sisalubonani lo mthokazi jikelele nje umthokazi eHaboroni. Ngizacela limbalele lapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganweni ka-CCC eGwanda okuthiwa ngomasuku akangiphendule lapha ukuthi njenga etuvela kuZANU PF wangena iZANU PF nini. IZANU PF liyanikabulala umasuku ongiwangakibo lowo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala umasuku. Umasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu. Uthe efika ekhaya iZANU PF yambamba yambopha yambulala. Laye wayesebenza leZANU PF nabe bulala lo masuku ngisakamphendule khonapho. Nxa engalahloni lokukhuluma phakathi kwabantu ukuthi uvela kuZANU PF
engumasuku uRuqhout Masuku ukuthi isigalesi esayenzakalayo ube incedisana nezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku-2C esuka kuzano lapha esebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi lento benkululeko ngobuningi bafa bebulawa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani nezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala Masuku kutheni wayengaphi bese ngicela futhi sinisicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Cove akasitshele ukuthi kana majawunda ngobani thina ibizo leli kasilifuni njalo beningajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi Albert nxa engatshintshwa eplan kuza besikhona linjani ngapho makhalanga asuye ebhinga futhi le bhingu uzabethi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imikhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifunile lelo baluthiwa amajawunda ngiphinde esibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo xa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa le majawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izolihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula kwehlula since 1980 kwehlule ukuvota urikwa mjokotsho amamamala kuze nina ama-elections awo arikwa mjokotsho lo liyahlala ikhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-South Africa yasukuma khona le nkokheli zakhona alezozitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ngendlela ababhadala ngayo so yokuzeminiza sinceda ngani amavota khona akula kuncedisa okuesiyakwenziwa amavota ithim njengoba le mozi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni lifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefike hhayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sizile minyaka yonke le singasebenzi ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuye kuthiwa vision isinceda abani ivision yakhona le akusincedisi thina lokhu le yethiwa be yi-nonsense eyenziwa abadala lapho nonsense kanti bathi balwela ilizwe balikhulula balilwela ilizwe kuluthi belibophele phela not ukulikhulula ulibophela wesa kusehlukananga lokho okwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kathesi abantu abantu yonke into kathesi khonapha uzathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendelwa lokho akutendelwa kuyini kona yebo izinyezi sezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani kuzasincedisa ngani kathesi onke amanye amazwe asafuna ukubona umzimbabweni wasafuna umzimbabweni ngenxa kokuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda kuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 tunkamile inkomo thandekile mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu ujesu kristu okhulumayo ngabahlangene ukholeni wasesigodini emngceleni yegwandane esigodini kaqala khona esigodini ephela khona igwande esejuve lapha izulu kamasi eish ngibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting Mnangagwa so into yanga inikeza ukuthi vele kati kungani singazama ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizami leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni siyabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo sihlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo lakusiwa into ezinjalo nje yabona into engikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukubele sinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho okuzenzeka mari iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe yasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphilayo la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqeda isikhathi ngiyabonga kakhulu Musa Nothando ngiyabonga singathi singabambana singathi uNkulunkulu angasinikeza umcabango ofanayo sonke sibambaneni sikhipheni le izandla ukuthi ikhishwe yiphi iphatha kusenendaba sokuzobonakala ngokuhamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
anibonani bantu bakithi lingani ngezindawo nezindawo hayi sibona ihlazo leli lenzakale elizweni lakithi hayi ilizwe lakithi phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabalo ukuthi yizwe ngenxa yezano phile leli ayilizwe lakithi liphelile esikhuluma iqiniso. Noma abantu ungathi ukukhuluma ngeZimbabwe nje vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kuleZimbabwe. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lakho bekhuluma ngenzondo futhi bengakhulumi kahle. Ngenqaba ugogo labukhulu lapho asebegugu. And uma uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo akuseke ukuthi bazobheka emuva. Ngeke babuye bekhintshe futhi. Sebebhekele ukuyakufa laba bantu lapho. Kapa sebencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu lapho. Ngeke bebezingane ezincane ezintsha. Ngabantu asebephushela umango ukuthi bemathuneni omnankagwa lapho. Kuba vele kabala ncedo phela. Kathi uncedo labo ngolwane bayenzani. Into yonke elizweni inqabangqoza kula nto ebonakalayo kabatshenseki kababoniseki. Bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo. Uhlezi kutritshenwa abantu befuna ukubulawa. Abantu bathunjwa suku zonke ezindlini. Elizweni lakithi vele akula mpilo. Hayi impilo kayikho. Ukuthi ngapho saba umkhuhlane, ngapho saba iZANU-PF, ngapho saba iCorona, ngapho saba iZANU-PF. And iZANU-PF yinto eyingozi futhi kakhulu ukudlula iCorona leyo. iCorona nje ikanjelwa manga. Into eyingozi empilweni zabantu iZANU-PF.
Ngilingelele basakazi be-Studio 7 lonke ngobuningi bemithi linjani. Ezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi. Basakazi mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu basempumalanga. Thina sinawo awethu afana leMthakazi Republic Party, iteshu likaZulu, ngisho nezaphu. Lomba nayo izaphu nje wawuliqembu elalikhona liphefoma ngendlela kodwa-ke selithwa selikhona. Siyakubona kodwa abantu bagijimisana namaqembu asempumalanga. Angeke futhi sinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva buye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi. Abantu bakithi abakuboni konke lokho. Awasivuleni amehlo umthwakazi omuhle, sizame ukuhlakanipha singabantu basemathebheleleni sonke besinegesi. Okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona ikakhulukazi abantu basempumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi uku-aplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya. Kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijekta. Sizame konke namabhizinisi bayasivalela. So okwethu yikuphi? Izikolo kasinazo, siyavalelwa lento eyincane. Ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebheleleni. Kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebheleleni noma ezoyenza i-nurse. Kasivuleni amehlo bantu bakithi, kasivuleni amehlo. Ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi iZimbabwe ngeyabo wasempumalanga. Vele iZimbabwe ngeyenu kodwa khumbule lani ukuthi iZimbabwe yena iqala khona emasini okusemdare. Kubulawayo awuzange kube lo muntu wasempumalanga olishona esandleni sikamzilikazi. So lela lizwe vele kazange lihlala amashona, yiko kuthiwa yimthwakazi. Ngiyabonga kakhulu basakazi libelela nelihle.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguhlalihla Mahlangu seButswana eFrance Town efletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalunga elupane. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wamampofana, ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana RJ, umalume uPaul Ngwenywe yinyanga, uJabulani Ngwenya, ngivuse lo mdala uNdevula usathulani, ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi linjani, kunjani emasimini selivuna yini, ngiyekana ngale esishawini elusulu, ngivuse ubaba uJoel Mahlangu ongiyozalayo, ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini. Ngithi ngiyabonga imishayisho seBotswana Francis Town weMalungu.
Sisalibonani Studio 7. Yilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela i-EFF Zimbabwe mayelana ne-transport system eZimbabwe le mayelana loku-shutdown le ekufuze ibe khona ngomvulo. Ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kasosizalana seZimbabwe, ingani kakazi abekwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenzwa kodwa isala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni namuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bajengisele ngokungayi emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.